Abantu abaningi okumangalisayo bakhangelwe ukuthi bazatshengisela emigoqweni namuhla ekuseni edolobheni lakoBulawayo besekela induna uNhlanhla Mangwendiweni ohlaselwe ngolwesibili ngabacatshangelwa ukuthi ngamapolisa ensitha ama-CIO. Abahlasele induna le baveze ukuthi bavela emahhovisini kamongameli Emmerson Mnangagwa okukhanya engathakazeleli inkulumo kaNdiweni eyokuthi kumele kufakelwe inkokheli yebandla leZANU-PF ezinye izijeziso zenotho. UNdiweni ufisa njalo ukuthi kungabi labantu abavunyelwa ukusondela entabeni lapho umzilikazi kamatshobana owathi kususelwa khona amanqe induna ezazifuna ukubeka esikhundleni sakhe omunye umntwana wakhe kungaziwa ukuthi yena waya ngaphi. UNdiweni uthi iligugu indawo yentaba zinduna lapho uhulumende osefake khona abalimi okubikwa ukuthi kabadabuki eMatabeleland. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende kanye lesikhulumeli sikamongameli uMnumzana George Jaramba. Abazaphatheka ekutshengiseleni lokhu bathi kulihlazo ukukhahlameza induna. Omunye wabakhuthaza ukuthi uZulu atshengisele emigoqweni nguMnumzana Nkululeko Mathe.
Ngicabanga ukuthi umthwakazi wonke jikelele bangithi umthwakazi mpisizwe sonke sikamambo nomzikikazi. Ngicabanga ukuthi kuthintile konke lo umuntu ububonile ubudlova obenziwa yileli bandla leZANU-PF elithumela amayouth ukuthi izodelela lihlasela ingwenyama yethu yakomthwakazi ngokudelela ungahloniphi abakhokheli bethu bazomdabu. So okuyinto lokho kuzwisa ubuhlungu kakhulu. Ngicabanga ukuthi manje singakubukisisi njengezepolitiki ukuthi mina ngikuliphi ibandla or mina ngikuzaphi mina ngikuphi, kodwa ngicabanga ukuthi sonke singasukuma sonke singabantu abomthwakazi sixhaseni uNdiweni uKhayisa. Ngigqugquzela nabantu abaduze naye ukuthi kube xa siyambheka siligade ikhosi lethu ngoba nguye silwelayo. Kanti-ke singakhangela ukuthi yena nguye ozasilwela eyedwa. Sonkena zisukumeni amanzi angenile endlini. So asizame ukuthi sonkeni siyawavimba la amazwi ngoba ufela iqiniso uKhayisa. Uright alwele umhlaba wakhe, uright alwele intaba zinduna. Intaba zinduna yiyo i-heritage.
Yes, ngathi-ke ubona ngizani kuyabe kulabantu abaningi yini?
Ya, abantu bazoza ngobuningi u-MDC ukuphi loba kuzanu kumele babuye. Angithi singabathwakazi sonke phela lawa amabandla lawa yiwo asixabanisayo lawa.
So kodwa-ke ubona impumela yangikhona kuyaphumani abantu sebengenile khona bemgoqweni.
Ukumatha sizokwenza konke sisekele ikhosi lethu uKhayisa uNhlanhla Mangwendiweni. Kodwa akekho ongaziyo ukuthi izanu ayinamahloni. Ikwenzile konke sikubukile konke ayinamahloni and njalo ayinanembeza ukuthi asazi-ke ukuthi njengoba amazwe omhlaba ma engangenelela ekubona ukuthuku osiliphathwayo singasizwe samthwakazi thina amaNdebele ukuthi kathi laba abantu basiphatha ngayiphi indlela. Ngoba ngithe ngithi ngiyalandelela kunabanye futhi abakhona lesitshonini yangathi ayisekela inkosi yethu uKhayisa.
Kodwa uMnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF uthi induna uNhlanhla Mangwendiweni ukhanya ezengena kwezombusazwe.
Ngilokudana kakhulu ukuthi abantu nxa besithi bazatshengisela bejekela uNdiweni. Mina into engiyibonayo ukuthi umumo lo sesisuke sangani siyawu-blow out of proportion ukuthi kugcina sokusiba yinto enkulu kakhulu, siba yinto enjani angani kudinga ukuthi siyi-publicize kakhulu indaba leyi yento yezinto zikaNdiweni. Into zama-chiefs lezi kule chiefs council eyiyo nxa kulezinto ezingahambanga kuhle ezidinga ukuthi zilungisiswe. Nxa kuthi omunye wabo ulahleka waphuma, bakhona upresident we-chiefs council lo-vice president we-chiefs council le-council yabo, bayahlala phansi nje bakulungise konke lokho. Ngibona ngani into le esizweni sakithi esikomthwakazi yinto esibonga ukugijima njengezinye izinto ezingagcina ziphonga ukuthi zigcina zisishiye emumeni omubi kakhulu. Ikakhulu nje kade kudingeka ukuthi kube le ndlela ukuthi kulungisiswe izinto ezinjengalezi ezikhulunywa aboNdiweni, kubonakale ukuthi baOndiweni bakhuluma kuyini okukhona sibili. But mina ngangikhangela sibili mbona sikuyangihlupha kakhulu kuyinto kwakhona ukuthi amboni gips ukuthi kungaba yinto abantu sengabe siyatshengisela. Lalawa abanye futhi bazombangazwe basuka begijimele ukuthi nxa umuntu engani uyalahleka babe le ndlela yokuthi bamjikijele lengenduku langani langani. Hatshi bo, kuyinduna yinduna. Induna kodwa imele iphelele kwampana entweni zabo zamasiko bengabangenela kakhulu entweni zombangazwe lezi.
Ye, kodwa-ke induna lapho ikhala ngokuthi entaba zinduna indawo sibuloko ngamela ngokwengena abantu kume basondile eduze khonapana ngoba siyayazi imbali yendawo leyana soke inxa ekhuluma ngakhonoko ubona zani kalanto ayikhulumayo sibili elomsocoko napho
hayi eqinisweni lonke sifile lipheleleyo akulandawo ukuthiwa le indawo engaphandle ngaso kungumuzi womuntu kumbe kungumuzi wayo induna hayi lapho uyabe esenza ngani ukuthiwa usethi kule indawo engayishiyo ndawo engumango ongumango ongashiyo kahulumeni akulamganga ukuthiwa lo awunyathelwa kumbe lo kawuthiwa nguhulumeni hayi lokho akukho ikulahleka lokho ngathi sefuna ukusibisela emumeni wayizulu ukuthi kulabo bani babesiba ilapha lapha ngesikhathi samakhiwa la kungesikhathi samakhiwa kungekho kolokho lokho angivumelani lakho lokho
ye kodwa kuyafana nokuthi umuntu ayenjelele kompana afika angene anti uyakwazi ukuthi akuvunyelwa
kulungiswa futhi khonoko gips into izinto ezilungiswa ngesintu kuhlala wona izinduna yomsebenzi wabo kube sebekwethula kuhulumende nxa elento ebambekayo
abanye abantu abavumelani lokwethulwa ngumnumzana Believe Gawule omunye wabo ngumnumzana Ganisha Sinkala okubandla lezaphu othi kumele abantu besekele induna Undiweni
ngicabanga ukuthi umthwakazi wonke jikelele bangithi umthwakazi mtisizwe sonke sikamambo nomdilikazi ngicabanga ukuthi kuthintile konke lo umuntu ububonile ubudlova obenziwa yileli bandla ezanupf elithumela amayouth ukuthi izodelela lihlasela ingwenyama yethu yakomphakazi ngokudelela ngokungahloniphi abakhokheli bethu bazomdamu so okuyinto lokho kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngicabanga ukuthi manje singakubukisisi njengezepolitiki ukuthi mina ngikuliphi ibandla or mina ngikuzapho mina ngikuphi kodwa ngicabanga ukuthi sonke singasukuma sonke singabantu abomphakazi sichaseni Undiweni ukhayisa ngigqugquzela nabantu abaduze naye ukuthi kube xa siyambheka simgade ikhosi lethu ngoba nguye osilwelayo kanti ke singakhangela ukuthi yena nguye ozasilwela eyedwa sonkena zisukumeni amanzi angenile endlini so asizameni ukuthi sonkeni siyawavimba la amazi ngoba ufela iqiniso ukhayisa uright alwele umhlaba wakhe uright alwele intabazinduna iyo iheritage
yes ngathi ke ubona ngizani kuyabe kulabantu abaningi yini
ya abantu bazoza ngokuningi u-MDC ukuphi noba ukuzanu kumele babuye angithi singabathwakazi sonke phela lawa amabandla lawa yiwo asixabanisayo lawa
so kodwa ke ubona impumela yangikhona kuyaphumani abantu sebengenile khona bemgoqweni
ukumatha sizokwenza konke sinisekele ikhosi lethu ukhayisa umhlahla yamabandweni kodwa akekho ongaziyo ukuthi izanu ayinamahloni ikwenzile konke sikubukile konke ayinamahloni and njalo ayinanembeza ukuthi asazi ke ukuthi njengoba amazwe omhlaba ma engangenelela ekubona ukuchukuwo siluphathwayo singasizwe samthakazi thina amandebele ukuthi kathi laba abantu basiphatha ngayiphi indlela ngoba ngithe ngithi ngiyalandelela kunabanye futhi abakhona lesihlonini yangathi ayisekela inkosi yethu ukhayisa
akwaziwa ukuthi uhulumende uzangenela yini udaba lolu osolumemetheke emhlabeni wonke jikelele